ndaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mfakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 2 mhlangula 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umleli welemelika eZimbabwe obebizwe ngumphathimtambo wezobudlelwano lamanye amazwe omnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende welemelika uzaqhubeka esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kungakhathalekile ukuthi kwenzakale kwelemelika kumbe phetheya. ELeSouth Africa lehlise izinga lokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus izolo, kodwa inani labatholwa belegcikwane leli kulelo lizwe lokhu liqansa.
Angibonge mvamisa ngesilungu bathi the worst is yet to come.
Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa isikhweze isicelo sokuthi abaphindela ekhaya behlolwe igcikwane le-coronavirus phambilini kokuya endaweni zama-quarantine centers elizweni ezibikwa ziminyene njalo zingahlanzekanga kungela kudla.
Kuyajabulisa kakhulu ukuthi abantu abasuka lana kwele South Africa labasuka eBotswana bebuyela ekhaya yibo abaningi abatholakala belegciwane le-COVID-19.
Igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Thabani Mpofu lilele esitokisini kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esetheswa icala lokugqamba amanga. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Melika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols obebizwe ngumphathimtambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende welemelika uzaqhubeka esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kungakhathalekile ukuthi kwenzakale kwelemelika kumbe phetheya. Umoyo obize uNichols ukuthi azochasisa amazwi omcebisi kamongameli Donald Trump umnumzana Robert O'Brien awukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhanya ijabuliswa ikutshengisela okulodlakela okuqhamuke kwelemelika kulandela ukubulawa lipholisa okonsundu umnumzana George Lloyd lipholisa elamkhama ngedolo waze wafa. Embikweni awethule ngemva komhlangano wabo, uNichols uthe ukhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokwephula ilungelo likaZulu ebopha abantu mahlayana abanye benyamalala, esipha umzekeliso wabesifazane abathathu bebandla le-MDC Alliance ababikwa babethunjiwe kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. ELeSouth Africa selehlise izinga lokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus izolo, kodwa inani labatholwa belegcikwane leli lokhu liqansa. Ukwehlisa izinga leli lifike ku-level 3 kutsho ukuthi sokuzavulwa amanye njalo amabhizimusi lotshala soluzavunyelwa ukuthengiswa. Bekulendwendwe ezinkulu kakhulu ezabantu abathenga utshwala. Lokhu kwenzakala lanxa inani labatholakale belegcikwane le-coronavirus kulelo lizwe selisedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu, 34,357, kwabhubha abangamakhulu ayisikhombisa, i-705. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusu Moses Banda. Sambuza ukuthi usibona njani isimo esikhona kathesi kudaba legcikwane le-coronavirus kwele South Africa.
Angibonge mvamisa ngesilungu bathi the worst is yet to come. Yisona isimo esikusona njengamanje eMzantsi Afrika. Masibheke izibalo, kukhona izibalo zikhuphuka ngendlela emangazayo, okusho ukuthi ngalesi sikhathi abantu abathestwa iningi labo kuvele kuvele sobala ukuthi cha igcwane likhona kathi noma ungameli nethemba lakhe lisebenza kwi corona la belishilo vele ukuthi cha i lockdown yayikhandelwe nje ukuthi ezimelane nempilo ake ngithi umkhandlu wezempilo uzilungiselele ukuthi abantu mabegula bathola indawo ezikulungele okufana nemibhede ezibhedlela ne equipment engabe idingakala. Kungakho ngithi mina okwamanje lapha eSouth Africa empeleni izinga elabantu abaphathwa abatholakala banegciwani le-corona kutsho ukuthi selithanda ukukhuphuka kakhulu kanti nelani lalabo abashonayo.
AbeZimbabwe abaningi baqhubeka belokhu befuna ukuthi babiselwe ekhaya. Sikhuluma nje sizwa ukuthi wabakhona abanye abafikileyo izolo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani njengoba yona i-lockdown isiphela kodwa abantu belokhu befuna ukuthi baye ekhaya. Kungakuhamba njani?
Isizathu esenza ukuthi abantu abaningi abeZimbabwe batholakale belokhu befuna ukuphuma lapha eSouth Africa besiye ekhaya ngathi mhlawumbe zimbili. Esokuqala ukuthi balambile laba bantu nethuba lokuthi bathole mhlawumbe indlela yokuphila alilihlanga ngoba iningi labo lisebenza emsebenzini yokuzenzela lokho esikubiza nge-informal sector okusho ukuthi abanawo amathuba okuba semsebenzini kanti futhi iningi labo kalizange lithole nemali lezo bezikhokhwa nguhulumeni ezikhokhelwa laba abangasebenziyo kumbe ezikhokhelwa laba akade besebenza okubizwa nge-UIF abazange bafinyelele ukuba kuthole lokho ngoba uhulumeni ulokhu edonsa iy'nyawo ekunikezeni abantu bangaphandle leyo mali. Kanti ke futhi okwesibili sizwile ungqongqoshe owezokusebenza uThulas Nqese sezwa kanye nabanye abathile bekhuluma kakhulu malungana ngabantu bokuza ukuthi uhulumeni kanti sizwe futhi nongqongqoshe wezezimali enyangeni edlule bekhuluma ngokuthi abantu bokuza abantu bangaphandle kufanele ukuthi izinga nenani labo abasebenzayo emankampanini la eSouth Africa lehliswe. Siyazi ukuthi abantu abaningi abaseZimbabwe basebenza kuma restaurants. Sizwile ke ukuthi uhulumeni ukudlulisa ngongqongqoshe wezimali bazobheka kakhulu kuma restaurants ukuthi inani labantu abasebenza lapho ababuya ngaphandle lingakanani ukuze lehliswe. Kungakho kungeke kusimangalise ukuthola ukuthi abaningi sevele babona ukuthi cha amathuba abo ngathi ahamba shabalala ukuthi baphinde bathole ukusebenza la ekhaya. Kungakho sebevele bebaleka kanti ngeke sibasole futhi laba bantu ngoba uma sikhumbula cishe ngombandula ngonyaka ophelile kusiya kumpumfu abantu bokuza abaningi baye bahlaselwa lapha eSouth Africa behlaselwa emisebenzini nasezindaweni ezithile ukuthi bahambe kanti njalo futhi ihlebeza nenkulumo ezihambisana nalokho seziqalile okuhamba ezibhebhethekiswa yilokho okwenziwa nguhulumeni. So abantu abaningi bayahamba nje ukuzilungiselela ukuthi babalekele lokho abacabanga sokungavele kwenzeke nje manje ngesikhathi kuvalwa lento ye-lockdown ukuthiwa iyaphela.
Iningi lalabo amavela khona ngapho eSouth Africa nxa lifika eZimbabwe litholakala lilegcikwane leli le-coronavirus. Kungakutshengisani lokhu?
Iningi labantu ababuya la eSouth Africa ngempela litholakala ukuthi linomkhuhlane kumbe selinegciwane leli le-COVID-19. Lokhu kungenxa yokuthi abantu basuke sebefike ekuthini bayotestwa ngoba nakho mabephuma amabhoda befika kwamanye amazwe kunomthetho ukuthi abantu kufanele ba-quarantine bathestwe. Kanti babehleli bengathestwanga akekho ozokwazi ukuthi bayagula. Lokhu kusikhomba ukuthi abantu abaningi abahleli lapha eMzansi Afrika abahlezi ezindlini zabo banalo leli gciwane kodwa akabakaze bayotesta kuphela. Okungasikhomba ukuthi okungaba luphawu nje lokuthi isimo sibi iningi labantu linalo leli gciwane le-COVID ngaphandle kokuthi abakathestwa.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezivalane zezwekazi le-Afrika esihlala eSouth Africa, e-Africa Diaspora Forum, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Kolunye udaba olufanayo, inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi isikhweze isicelo kusigodlo seZimbabwe kulelo lizwe ukuthi abaphindela ekhaya behlolwe igcikwane le-coronavirus phambilini kokuya endaweni zama-quarantine centers elizweni ezibikwa ziminyene njalo zingahlanzekanga lokudla kungekho. Iningi libikwa selibaleka kulezi ndawo njalo inhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights izolo ikhweze udaba lokuthi kungcolile kuma-quarantine centers njalo abanye bengathola igcikwane le-coronavirus. Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena yisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. uMabhena usichasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Kuyasethusa kakhulu ukuthi abantu abasuka lana kwele South Africa labasuka eBotswana bebuye ekhaya yibo abanengi abatholakala belegciwane leCOVID-19. Kusikhathaza kakhulu ngoba lokho kuyatshengisa ukuthi kulabantu abanengi abangafinyelelwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi abateste ukuthi balalo yini igciwane lelo. Esiza kukhuluma le embassy yaseZimbabwe ngomvulo yokuthi kumele kube lendlela ukuthi abantu bengangena ebhasini baqale batestwe ukwenzela ukuthi kwaziwe ukuthi phakathi kwabantu abasebhasini bakhona abalalo leli gciwane. Ngoba nxa kuyinkuthi abantu basuka ebhasini bangena ebhasini kungaziwa ukuthi balalo leli gciwane, bahambe ngebhasi baze bayofika endaweni lekuthiwa yi-quarantine e-Bed Bridge, kutsho ukuthi abantu ababatshayela ama-passport abo e-border basengozini othi labo bathole leli gciwane. Abantu nxa bebanjwe ngapho ukuthi bale gciwane le-COVID-19 awusamelanga bangene ebhasini, kumele bangene ngapha ezibhedlela zangapha kumbe bangene ku-quarantine ye-South Africa batheste ukuze kuphele leli gciwane yingkhona bezahamba. Yikho sikubona ngani kunganceda ukwehlisa ukuthi abantu abaningi babe lawo leli gciwane.
Inhlanganiso yakho ithini ngalabo abasuka bebaleka kuma quarantine centers lesimo esikule indawo?
Lokho ngabe kusenziwa ukuthi isiphatho lapha bakhona kasilunganga kumbe akula kudla, ngabe kulezindaba kulezinto eziningi ezenza ukuthi babaleke. Yikho sithi uhulumeni kumele anike abantu ukudla abaphathe kahle labo abantu ababahlale ku-quarantine, ngoba nxa umuntu eku-quarantine ezetholele ligciwana bese baleka ku-quarantine useseyathelela bomndeni bakhe wakhe lalabo futhi adibana labo. Thina ke njenge Zimbabwe community in South Africa kasikaze sibizwe nxa abantu behamba bengena emabhasini ukuthi sibe le nkulumo labo sibachazisele ukuthi uhamba njani.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe community in South Africa. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uDokotela Felix Magalela Mafa uthi ibandla lakhe liyasola ukuthi uhulumende ufuna ukuvula izikolo ngesiphangiphangi, njalo lixwayisa abantu ukuthi balandele izixwayiso zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Ngoba mbona abanye lokhu bengavumi bengakholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona, kakhulu laba abanathi utshwala lokhu benathi sidala besithi cwi ndawonye. Sihambile sabona sibili ukuthi kuzaba nzima njengoba sisizwa nsuku zonke ukuthi COVID-19 sokulabantu abaningi asebebanjwe ngumkhuhlane lo abavela emazweni. Yikho ke sesizama lathi ukuthi sincedisane lamanye amazwe labantu bonke lama-civil society njengabantu abafuna ukuthi abantu bethu baphile. Njenge-MDCA ethungamela ngubaba uThamisa sithi asilandeleni okufundiswa ngabezempilo zokugqoka ama-mask, abanye bathi izayeke abanye bathi ngamatongo. Sinanzelele njalo ukuthi thina esinathayo sinatha utshwala besintu, lokho sinatha sindawonye yini njengabantu esithandanayo, mbe omunye laye ulembenge yakhe laphana, ulesitsha sakhe laphana noma inkomithi yakhe laphana. Sihambile sabona ukuthi abayathenga abantu utshwala ama-hot stuff banatha bonke embodleleni. Siyakwazi na ukuthi umkhuhlane lo ungena ngomlomo, ngamakhala, ngamehlo.
Manje lithini ngezikolo lamakolishi osokuzavulwa?
Kuthiwa izikolo sezizavulwa ngama-session ngama-session. Kambe umntwana uzafunda egqoke isayeke yini noma imask? Uteacher uzafundisa yini egqoke imask? Abantwana bethu phela ngabantwana abavele ezindlini zokuyanga esithi ngesiNdebele bavele ezindlini ezimpofu. Abalamoto ezasuka emzini emzilikazi yebathiye esikolo bazahamba ngenyawo bahlangane bathi bafike esikolo vele sebethelelene umkhuhlane. Utitsha laye efike ubambe umkhuhlane na umntwana iphuma ngkhaya ehambe endlini ingakibo ifike ethele labangakwabo sizabona ukuthi singayekeli kunanzelela khonapho ukuthi izikolo zifanele zivule kuphela sokulento zonke ezifaneleyo hathi ukuthi sesifunga ukuthi abantwana bayebhala babhala iform 4 engaze ibhala iform 4 sefile kunceda ngani ikho ke sithi qaphelani okulumla indlebe ngowakho okukeka indlebe ngowakwena.
Hello, ngudokotela Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga, uStudio 7 ekoBulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakaso omuhle. Liyanxuswa ukuba ningene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Saphatha njalo udaba lodlakela oseluqhamuke eMelika lokutshengisela kwabatsha bekhonona ngokubulawa konsundu umnumzana George Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Ngendlela abasakhulayo beMelika baziphatha ngayo kulolu daba kukhona okungafundwa ngabatsha beZimbabwe na silusize ukuthi alisoze lene liso ungena kuhlelo lolu ngocingo njengensokweni noma kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha kuStudio 7 ngo-8 ntambama.
Igqwetha likamnumzana Nelson Shamisa, umongameli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Thabani Mpofu, lilele esitokisini kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esetheswa icala lokuqamba amanga. Umpofu wetheswa icala lokusayina amaphepha alegama lomuntu ocatshangelwa ukuthi ngowamanga othiwa ngoSimbarashe Zuze. Amaphepha la ayengokuthi umthethwandaba ulalele idaba lokuthi umtshutshisi welizwe umnumzana Kumbira Ihotsi axotshwe umsebenzi. Isikhulumeli sebandla le-MDC unkosazana Fatsai Mahere uthi lolu daba ngolwamanga njalo lo ngumkhankaso okuhlukuluza iziphathamandla labasekeli bebandla njengalokhu okwenzakale kumaviki amabili adluleyo kuze kuthunjwe abathathu abesifazana abagoqela unkosazana Joanna Mamombe olilunga ledalela eParliamente. Umpofu ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi inani labongikazi abatholakala belegcikwane le-coronavirus esibhedlela sempilo koBulawayo seliqansile kulandela ukutholakala komongikazi oyedwa elegcikwane leli labantu nje mathupha ababili. Leli phephandaba lithi umholi wesibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya uvumile ukuthi inani labongi abaligcikwane leli liqansile kodwa akathandanga ukuveza ukuthi impela bangaki. Iphephandaba le-Herald lithi kunezizalwane zeZimbabwe ezifike elizweni ngesonto ezingamakhulu amabili 223 ezisiwe emahoteleni okugcina abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Abanye bahlala ehoteleni le-Rainbow Towers kuthi abanye bafakwe e-Bronze Hotel khonale eHarare. Sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sarbonani, sarbonani, bantwana bomhlabathi, bantwana abaphilayo, siyabonga. Sibonga kakhulu inhlelo ebasakaza ababamba umsebenzi ngendlela esizoda emnandi yabo. Sibingelele izimuli ngokuthiyana, angilibala bengikhona ugogo wami, umama wami, wami, ongizalayo mina. Ngicina tunjana unasitwala, unjani gogo, ngithanda ntandi konke eZimbabwe, nabantwana bonke. Abantu abaphephe ilandele iziqondiso zabezempilakahle siphile siphephe kulolu bhubhane bakithi. Baphelile abantu abaphephayo bakithi, lisile ngilandele izikondiso zona zizojoka zempila zaphila inkosi khona sikhuleke ezindlini amathuthu ngena ngasangeni lani ningabaleki yazi ngamabhoda jumpa labaleka ngabo kuma-quarantine center. Abantu bayasuka ekuze ekhaya bese bale cawa nge-21 days ehlezi egangeni sebale ungabaleki hlala khonapho udle khonoku ukhona ngoba sisebenza ngakhona kwesilakho ikwesilakho ema-centers ethu hlalaniphephile bantwana ngoba nanku kekapho ekhaya abantu ababuya lakho yini elizila phandle kwelizwe vumani ukubana ilandele izixwayiso zonezo lingezinye amahlongandlebe ngoba amahlongandlebe lingafika kithi lapho esikhona iyazithelela ubhubhane vubani ukuthi zihlale khonapho ema-quarantine centers ngibanjwe nxakubanjwa ngizaphepha abantwana lingethuki sisemhlabeni ujova ukhona zime ndizithandayo umove nikangwenya khonapho edaluka.
Yebo, siyalibingelela abadala be-Studio 7 ngapho. Mina kami gama Mpofu, kade siyomangala ma sikhangelela abantu abantu bengabusa abantu njenge-MTC Alliance inkulumo zikaSkwicwa Mfundo uNkululeko Sibanda. Njengondoda yobuntwini asizikhangelela iy'nkulumo ezinjengazona lezo okuthukuthekelayo nokucaphuka nokutethisa abanye abantu thina njengabafundi siyazikhangelela ukuthi lena abamabandla babe nesimo mpela betshengisa ukuthi bazoba ngabokhokhela abahle bakusasa njalo uma bengalandela i-constitution yephathi ne-constitution yelizwe bazabusa abantu abanjani phela ngezinye indlela abasatshiyananga nomgabe. So ke uChamisa akazehlise ngaphansi kwethethondaba ekhodi ma yena ebona ukuthi unosekelo kabahambe ku-Congress ebona ukuthi nxa ewina khona ngale ozawina ezilonge ekhethwe ngokwasemthethweni nobukhokheli bakhe kuzabe kubusiswe nguNkulunkulu. Kodwa ke nokho kwama
usisizwe bakithi kuthiwa abantu ke umkhuhlane usanda khonaphaze sifike koBulawayo abantu babotshwa bebotshela amamaski kodwa lo mkhuhlane nasakubona ukuthiwa abantu sekulokhu kuvalwa ngakho khonoku kuthiwa kule ikorona ngapha ezimbodo vele kabi nje ningakhulu ngoba sikabona abantu abalayo lelo mkhuhlane sizwa ngakho khonoku kuthiwa abantu ke bebanjwa umkhuhlane esingawuboniyo. Ya linjani bakithi okhulumayo engudube enkayi. Hhayi, thina sesithule nzima bakithi kule ndawo ngenxa yokuthi umsebenzi uvaliwe. Wonke sasikwenza njengoba bengikhuluma ukuthi sasisebenza ezimoteni, manje i-government isizithethe imota zonke zabanikazi sasisebenza kizo ukuthiwa zibe ngozuko zonke. So sesilobo nzima obukhulu kakhulu ngoba bekulapho kade sithola khona imali. So asisakwazi ukuthi khathesi siqonde ngaphi kumbe senzeni. Kumele ngasiphathisa bakithi hhayi silibonile ubhuku
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele wona nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ekuqhubekeni kokuthengisela okulodlakela emadolobheni ambalwa ele Melika, uMongameli Donald Trump uthi abazatholakala besenza udlakela bazajeziswa kabuhlungu. UTrump wethule la mazwi ngemva kokwethekelela enye isonto eyahlaselwa ngabathengiselayo laba bayithisa. UTrump uthe inkulungwane zamasosha ziza kuya emadolobheni alodlakela. Kunjalo nje inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus ngapha kwele Melika lokho liqansa. Lokhu kwenzakala sokusele inyanga ezinhlanu kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokuthi uTrump uzanqoba na umnumzana Joe Biden kukhetho oluzayo.
UJoe Biden angazi ukuthi i-politics ye-America ungani iyaphica kancane ngoba ongakathesi mina kimi kunzima ukuthi ngithi ukuthi uzaphumelela kumbe kaphumeleli. Mbona ngani okuqakathekile ukumele thaba ujengisa abantu ukuthi sibekwazi ukuthi njengoba inezabe iphambili kwetikiti ngemva kwetikiti ngubani ngoba lakho khona ukukhona ukuqakathekile engathi nxa esiyadinga umuntu ongemva kwakhe engumuntu ongathandwa ngabantu abanye abantu bazakhele njengamhlala nisithi ukuthi mina nxa engayeyela ukhetha umuntu ongumama kumbe kwesinye isikhathi akhethe umama ongumuntu omnyama ngizaba lokuthanda buza ukuvota so ziningi izinto ezisiminyayo ezingamnqabela ukuthi angawini kodwa kwakathesi kusiya ngokuthi umuntu osesikhundleni ogijima oncintisana laye ungaphi ngibona ngani nxa angahlakanipha laye akhulume ngokuhlakaniphileyo edinga abantu abangaguquka kwelinye kubandla leliyana kumbe ababevotelele ubaba ukhona okhona kathesi ukuthi bamvotele ngibona ngani angaphumelela but kulomsebenzi omkhulu okumele awenze
umongameli Trump yena-ke ubona njani amathuba akhe
undoda kuqina lo okhona embusweni ha into ziyamandela ngendlela ezimandela ngayo kumbe kwesinye isikhathi ngendlela laye abamba ngayo izinto ezenzakalayo ukuphumelela ngoba ipolitics yonke iyafanana emazweni awukhathalekile ukuthi kukuliphi ilizwe bakhona abanye abambona esenza kuhle abamkholwayo so kuzaya ukuthi bangaka abazabele ukube mbona esenza kuhle abamkholwayo ababevele bemvotele omunye mbona ngani kuza kuba nzima kuye yikuthi ngomnyaka okuqala ivotelwa wavotelwa ngabantu ababengamazi izenzo zakhe bathekela simzame simbone njengoba wayengumuntu ongekho kupolitics kanti sokuzayo ukuthi izinto zakhe azenzileyo lezi yini njengomuntu owavotela engaziwa ukuthi zilokhu zifaka abantu abaningi ekukhangeleleni ukuthi uzakwenza ngcono kumbe besabe ukuthi hhayi nxa yenze kanje wavoxa kusesaqalisa manje nxa singamfaka iminyaka emine elandelayo kuza kuba njani lapha kunzima lapha kulubaba lo sizabona ngokuya kodwa njengoba ngitshilo nje ukuthi ipolitics ye-America iyangiphica ngoba kwesinye isikhathi anzengazi ukuthi kuyini okukhanga abantu ukuthi bavotele umuntu enxanye mina ngingabona ngezinye indlela kathi bakhona abantu njengoba lapha kwesinye isikhathi sijayele ukuvota ngombala abangacabangi ukuthi hayi lo umuntu lo usenzele kuhle thina abombala wayekhekela simbisele kumbe abakhulu laba abamabhizinisi amakhulu laba abenzele kuhle bathi ayekela simbisele usenzele kuhle laba amachurchi uyabatshela ukuthi ngilenzela kuhle so nxa abantu bemachurchi bevuma ukuthi ubenzela kuhle labo bazamvotela yikho lapho kule nkinga khona kodwa ngingazi ukuthi angaphumelela kodwa kukhanya kuza kuba nzima
Nkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Washington State. Kakhulu ihlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo umeli welemelika eZimbabwe obebizwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe omnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende welemelika uzaqhubeka esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kungakhathalekile ukuthi kwenzakale kwelemelika kumbe phetsheya Ele South Africa lehlise izinga lokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus izolo kodwa inani labatholakala belegcikwane leli lokhu liqansa Igqwetha likaMnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC Alliance, uMnumzana Thabane Moyo, lilele esitokisini kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esetheswa icala lokuqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.